isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 27 kumvimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
ngibona ntengane ukuvuma okwe Reserve Bank ukuthi iSI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo.
Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga lokuthengisa ngemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika.
Into eyakuqala mfowethu ngikuthi sikhuthaze ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumende.
Ibandla le-MDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Seliphendukile njalo idola leMelika. Uhulumende uthi ilizwe selivunyelwa njalo ukusebenzisa imali kanye leyakwamanye amazwe emiswe ukusebenza ngonhlangula nyakenye. Embikweni awethu le izolo ntambama, usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka, uthe uhulumende uthethe lelinyathelo ngenjongo yokwehlisa umthelela womkhuhlane we-coronavirus. UMangutshka uthe idola leMelika elilodwa lilesisindo samadola eZimbabwe angamachumi amabili lanhlanu 1:25. Uthe imizamo le izancedisa ekulwisaneni le-coronavirus yona esibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 24,000 emhlabeni jikelele okugoqela oyedwa eZimbabwe. Ukuphenduka kwemali yakwamanye amazwe lokhu kutsho ukuthi yiloba ngubani olebhizimusi usengabhadalisa ngalimali. Le yinto ebikhuthazwa ngabanye besithi idola leZimbabwe yilo elibulala umnotho. Ingcwethi zithi kuqala nje namuhla amanye amabhizimusi alakho ukwala ukwamukela idola leZimbabwe. Sixoxe lenye yalezingcwethi umnumzana Masimba Kuchera.
Uvulela i-US dollar ukuthi lisebenze njalo okusemthethweni ngibona njengani ukuvuma okwe-Reserve Bank ukuthi i-SI 142 ibingasebenzi ngendlela ababeyikhangelele ngayo. Owaqala akula mali eningi abangayinika abantu. Sibona ukuthi abantu baye befuna i-cash ukuthi bathenge ngayo. I-cash yangkhona iyasilela. Kodwa okwesibili sibona ukuthi i-ZIM dollar belisehla sibili belilahla amandla ngendlela esabisayo. Ukuthi ngibona njengani i-Reserve Bank sibona ukuthi engxenye aloba bengalethi US dollar kungastabilize mbijana ama prices njalo kunganceda ukuthi abantu bengadingi i-local currency njengendlela ababeyidinga ngayo khathesi ukuthi basebenzise njengoba bekusalelwe ukuthi abantu basebenzise i-US dollar.
Izinto ebezisilela elizweni ezifana lamafutha, ezimota kanye lempupho sesingabona kusiba khona yini?
Angiboni ukuzaqeda indubo zethu eze impuphu lamafutha awe diesel lepetrol ngoba kulokuningi okumele kwenzakale nxa sikhangela amapolicy issues lapha. Kuza stabilize mbijana i-currency ukuzenza ukuthi into ebe sezisilela emphakathini zibe khona ngoba abantu bayebelethembele ukuthi bengadingi US dollar kumbe bengathengisa nge-US dollar. Bayakwanisa njalo uyo order into zabo be-restock. So ngibona njengani into ebezingekho zingakwanisa ukuthi zibe khona mbijana emphakathini kodwa awuqeda indubo zethu lokhu okulethe US dollar.
Kuchona ukuthi ezinye imali ebezisetshenziswa ngalesiyasikhathi ezifana lerandi amapula lezinye lazo sezingasetshenziswa.
Owakhathesi njengoba kungela statutory instrument kumbe kungela mthetho osekela istatement lesi esereserve bank, awukacaci ukuthi lamarands kumbe amanye amacurrencies azavunyelwa na. Ngokubona kwami bekumele bewavumele ikakhulu amarands ngoba i-trade relationship yethu le-South Africa inkulu kakhulu ukuthi bekumele bavumele amarands, kodwa kuyabe sokumele sibone nxa kuyikuthi umthetho wangkhona osekela i-press statement les ungaphuma ukuthi baye bekhuluma nge-US dollar kuphela yini kumbe baye bekhuluma nge-US dollar labanye njalo ama-currencies.
Yinto enhle yini le emele ithakazelelwe nguZulu?
Ukubuya kwe-US dollar lokhu ngibona njengani kuzaletha ubunzima obukhulu ikakhulu ebantwini abangayenelisi ukuthi bazuze i-US dollar kumbe bathole i-US dollar, ngoba into eziningi besethengiswa nge-local currency kumbe abantu abaningi ama-salaries abo aku-local currency. So kuzavuselela njalo udaba loluyana olwama-civil servants lokuthi aloba uhulumende adinga indlela ezokuthi ababhadale ngama-US dollars, ngoba into zonke ziyabe sezithengiswa ngama US dollars.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Siphinde saxoxa njalo labezombusazwe ukuze sizwe imibono yabo. Siqale ngesiphathamandla sebandla lezanu PF njalo engusomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma.
Akulanto ehluphayo nxa kuyikuthi i-RBZ ibone kunjalo ukuthi kumele kuyenzakale njalo, ngoba ungananzelela noma sibe sithi khona i-US dollar ingasebenzi, abantu phandle bebeloku begcwelelayo imali le i-US dollar yangkhona ukuthenga okunathwayo nokudliwayo lento ezinjalo. So pho-ke nxa ukuthi kona ikhona phandle ngali leyo mali, akulantembi ngokuthi kona mhlawumbe kube le system elikona imali yana imopheke into the system. And besides that, there's nothing wrong ngokubona ulutho olwenzile wabona hayi lusebenza kuhle ukuthi hayi yekela ke ngile ukuqondise vele. Even ngesingizani bayatsho bathi kona a wise man is he who changes his mind. Although umbuzo wami uza kuthi pho njengoba singayiholeyo mali amayedola ngkona akusuze kuphinde kusixake na, ngoba mina bembona ngathi akusebenzise yethu imali kungcono ngoba imali esikwazi ukuthi ngiyethu silayo. Engithemba ubana i-RBZ izawuchasisa lakho.
Kuzatshintshwa nge-1:25. Ubona ingani linyathelo elihle yini lokhu kufike ngesikhathi esihle?
Lokhu owe-rate e-1:25 yinto esihlala sikhuluma ngayo ubana noma ingaze ibe njalo leyo rate abayifakayo, imali yangkhona izabe itholakala na emabhenki kumbe kuyabe lokhu kuyikhonoko esikubonayo ukuthi imali yangkhona sigcina siyithola emsikeni eminyama le ephandle. Uhulumende, especially i-RBZ, must be serious about these issues. I-rate idetermine ngabantu laba abakhipha izimali ngobuningi bazo emabhanga abo nalawo o-RBZ lamanye ama-banks. So the sooner they stop that nonsense, the better for everyone. This is Ramaswamy says Zimbabwe. Logo kodwa sifuna ukuqambelana namanga sikhume nganto kona sazi bana imali ziyaphuma abantu bona laba balezimali eziningi abakhoza ukuthi irate ibiloko ikhwela, then siyabe singakaqalisi. So indaba yerate izahambelana ngokuthi kona are they going to be disciplined yini bona njenge-RBZ beyekele ukubana bebeloku bekhipha izimali ngama-back doors, beyekele ukubana kube kulokuvunyela abanye abantu bedlala ngezimali ezinkulu besiya mopha out i-US dollar phandle ngale, kube sokukhwezela i-rate ubana ikhwele.
Umnumzana Joseph Chuma ngowebandla lezanu PF njalo ungusomabhizimusi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sixhume njalo ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Edwin Ndlovu laye ongusomabhizimusi.
Lokho sakutsho sihlala sikutsho ikakhulu ohlala ekugcizelela lokhu ngumsekeli kamongameli webandla lethu uTendai Biti okwaba nguminister of finance ehlale sitsho ukuthi-ke imithetho elethwa ngumthuli Ncube kayisebenzi. Yikho kunjalo ke kakumangalisi-ke nxa iZANU-PF kumbe uhulumende wayo esetshaye U-10 wathi yena i-US dollar kumele isebenze abantu bakhululeke ukuthenga ngayo. Kuvele indlela engazange imena leyo, abantu besivele sithenga i-US dollar ezitolo. Izitolo eziningi lapho abathengisa khona amafutha ezimota, okuthengiswa khona ukudla esingathi thina ama-restaurants, bekuvele kuthengiswa nge-US dollar kumbe nge-rand.
Njengabosomabhizimusi kuzaliphathisa kakhulu yini lokho? Sibona ukuthi iningi vele belikhala ngokusilela kwemali yelizweni lokuwa kwayo.
Ibhondi kayikho, ibhondi bonakala kuphela nxa uhulumende esefuna ukuthenga i-US dollar, yikho ayikhipha khona ku-reserve bank ingene ezitaladeni, ingene kubosiphatheleni. Sokukuhle-ke nxa sebekufakile-ke kwaba yinto esemthethweni eyazakalayo ukuthi i-US dollar yesebenza ngoba leyo idola yeZimbabwe kumele ibuye nxa sokulungisisiwe. Okokuqala kumele kulungisiswe-ke esingathi i-governance ukuthi kambe ilizwe likhokhelwa kanjani, kube lelungelo loluntu, kube lama-exports si-exporte, kukhangelelwe njalo ukuthi sibe lobudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, njalo ungusomabhizimusi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ibandla le-MDC selilandule imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa ube ngomunye wakuqala ukwazisa uZulu ukuthi sokulabantu abathathu ababanjelwe umkhuhlane eZimbabwe, abagoqela owagcina etshona umnumzana Zororo Makamba. Ngemva kwembiko le kwaba lokudoniselana umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo sithi nguye yedwa omele ethule imbiko ephathelane lalomkhuhlane. Kodwa isikhulumeli se-MDC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi okwenziwa libandla lakhe yekulimukisa uZulu nge-coronavirus ukuze azivikele. Uthi imfundiso eningi iza kwethulwa ngunobhala wezempilakahle kuleli bandla uDokotela Henry Mazorera.
Into eyakuqala mfowethu yikuthi sikhuthaze uZulu ukuthi bengathembi imbiko le esuka kuhulumente. Angithi bengayithembi ngoba bafihla ilokhu zenini esingathi ulwazi COVID-19 i-coronavirus nale. Ungakhangela bebevele bengafuni ukuthi kukhulunywe ukuthi iZimbabwe silo mkhuhlane onalo. So into eyakuqala yikuthi bengathembi. Into emele ibe khona ebantwini ukuthi bona bezigcine. Into le iyaphila, into le ilomkhosi, into le ilengozi, into le ilombhubhiso vele omangalisa. So into yokuthi abantu kumele balimuke bazi bananzelele impilo. Into esuke abakhona lapha kobulwayo besile International Women's Commemoration leyo kayisabanga khona ngoba phela ukuthi sivikele umkhuhlane lo abantu akumelanga ukuthi behlangane ndawonye leyabathingisiwa yi-social distancing. Singakhangela ama-program amaningi ebesilawo elizweni jikelele. Wonke lawo vele asemisiwe ngenxa yomkhuhlane.
Ye, kodwa siyabona ukubana umkhokheli webandla lenu, uMnumzana Nelson Chamisa, uke wethula amazwi okubana sekulabantu asebetholakale lo mkhuhlane lo. Kwasekusiba lembiko evela kucele likahulumende ethi usefuna ukusebenzisa igciwane leli njengendlela yokuthola usekelo. Ungathini wena lo?
Hayi, lelo alisilo qiniso mfowethu, alisilo qiniso. Into isisusa sendaba angithi ukuthi abantu laba bebengafuni vele ukuthi kwaziwe ukuthi umkhuhlane lo usungenile eZimbabwe. Angithi yabona bebengafuni ukuthi bevale abantu abahamba ngendiza eChina, ngathi bengafuni ukuthi kulimuke uhulumende alimuke into ezenzakala kumabhodi. So into evele yabakhona. So into enjengumongameli uChamisa into enceda ilizwe itshengisa ukuthi hhayi umkhuhlane lo usukhona lapha eZimbabwe, abantu kumele balimuke. Uphinde wawubona ukuthi ngemva kokukhuluma kwakhe, kokuchaza kwakhe uMnumzane uChamisa, uhulumende uhle wavuma. Sathe sabakwazi ukuthi kulo mfana kaJames Makamba laye obelo mkhuhlane osengimuyi okwakadesi ngenxa ye-coronavirus. Into eyenze uMnumzana uChamisa ngibona iyinto enhle kakhulu lapha elizweni. Lapha kade belokhu bekhuluma ukuthi wilkimbi. Akula lutho mfowethu, akula lutho.
Zikhona yini inhlelo zebandla elilazo ukukhuthaza abalandeli bebandla ukubana bathathe manyathelo bani ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus?
Yeah, akhona ama-workshop azayethulwa ngubaba Henry Mazorora ongu secretary wethu obona ngeze-health. Ama-workshop la azayethulwa ngibona sisela umgqili wedo olandelayo.
UMnumzana Swithan Chirodza yisikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi indodana kamahluli we-High Court eMashingo uJustice Garai Nesumawatse imiswe emthethwandaba izolo isetheswa icala lokubulala. Omunyarazi Junior Mawadze labanye abasolwa ababili u-Elvin Dongo Sangweme kanye lo-Delon David Balani betheswa icala lokubulala uSipho Ncube ngokumgwaza ngenqamu baqeda bamtshontshela amafoni amathathu. Inkundla inye ibika njalo ukuthi inkampani yendizamchina eZimbabwe isimise zonke inhambo zayo ilandela izinqomo zikahulumende zokwehlisa ingozi yokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujoyiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Le ndaba yekoroni le hayi nzima le, hayi nzima le, hayi sazi ukuthi sophelela apha, sazophelela apha esibele, hayi kunzima. Sebevalela amasonto kanje sikwazi ukuthi kuyolo ngaphi le msebenzi, hayi sozogcina umhlaba sosiwa ke manje, sosiwa ke manje sazi ukuthi sophelela apha. Esapho ngokuhlala ngoba kusasa from kusasa 21 days sihleli nje ezindlini, sihleli nje esingazi ukuthi after 21 days leyo kuzotshintsha kanjani. Or uma ungatshintshi other more for 21 days, hayi lapha kunzima sazi ukuthi sophetha siphi.
Umbono wa wami msakazi omuhle ngibona ngani lo mkhuhlane uza siqeda msakazi wami njengase Zimbabwe ngani kuzoba nzima msakazi njengoba sesizwa ngani laba abazimpila kahle sebefuna ukukhalala imisebenzi chukuthi msakazi wami eyikuza banzima kakhulu sokubonisa sibili ukuthi lo uhulumende osiphetheyo sehluleka sibili manje msakazi wami uzoyehluleka sibili ngoba izisebenzi uma zikhala ngempahla zokusebenza azilayo impahla yokusebenza zizosebenza kanjani so uhulumende msakazi wami kazame indlela eyinye engabi lokhe ethi into zikahle zikahle kungelanto ekahle izisebenzi lokhe zikhala msakazi siyaphambili uma zikhalala umsebenzi chukuthi ikufa kwabantu msakazi wami nyabona
Nayinkinga ye Studio 7 siyezwa kuthiwa ibhoda ivaliwe maybe ungasiza usitshelele ugovernment ukuthi asinikele abantu bethu ukudla ngoba sibazofa ngendlala abantu bazofa ngendlala shem iyinkinga enkulu kakhulu Omalaicha bavalelwe. Abantu ngendlala bazofa. Singawavala amabhoda but abantu ngendlala bazofa. I-disaster ezoba engasiyo ye-corona sobe i-disaster yani yokudla.
Siyabonga. Phela kakhulu mina nje okusemcabango wami mina ngu-Alex Nyathi umcabango wami nje njoba ungakamemetheki okuyapi ekhaya lo mkhuhlane njengalapha e-South Africa abavale amabhoda kungela umuntu ozangena ngapho kungela umuntu ozangena ekhaya from all the borders bezama ukunqabela lo mkhuhlane ngoba kubi impela kakhulu nje njengela kithi uma uthi uyakhangela i-medical system yakhona iphansi kakhulu ukuthi ngoba angeke ukwazi ukuhlonza abantu ngendlela efaneleyo ngezidingo zakhona like ama-sanitizers namanto zonke ezifana nalezo so ngcono bavala amabhoda kwingela ongenayo nokuphuma elizweni
salibonani basakazi bakastudio 7 nabalaleli mina ibizo lami undodana Ndlovu lapho kuhlala kusegoli lapho kunzima basakazi bakastudio 7 kakhulu nabalaleli esibhekane nakho lapho egoli ngesimo lesi ngokuhlaliswa ezindlini ngoba yazi ukuthi thina singathi siyakhangela iningi lethu singabantu esizisebenzayo la egoli ngoba asinanto esingathi ebambekayo esingatsho ukuthi mhlawumbe nami ngizokuhamba ku-government ngiyekhalaza ukuthi ngizothola something othi nasemafletini lasihlala kiwo umastanda umuntu abefuna imali yakhe nokudla ungeke uzwe ifikisa i-21 days okuyimali uyabonakho so eyi thina abanye siyasebenza abanye basebenza i-security uthola ukuthi i-security awunamaphepha so asazi ukuthi njengoba kusihlwa nje kuyozala nkomone kuningi labantu kakhulu abasebenza emsebenzini abanganawo amaphepha ngokwezindawo abanye bangena ngendlela ezihlukehlukeneyo uyabona-ke ukuthi isimo sisuka sibe nzima msakazi wami eyi kodwa sizithandaze sithanda ukuthi sithandaze sibeke enkosini ukuthi yonke into nje uthixo ngiye uzosihambela phambili
ye ninjani izihlobo labangane sisaphilisiwe ngapha thina sisagcinwa yinkosi ye eyi kunzima corona naso singenile eZimbabwe khanya abantu bonke ababanjwa benayo eyi kunzima phela ngoba kumanje ababili abathathu asebe-rekhodiwe sofa bakhulunywa obala ukubana batholakale benayo sebebhubhile so kusitsho ukuthi ngapha eZimbabwe kunzima kodwa simanga ukubana amanye amazwe abhizi adingela abantu indlela zokubana uncedise loo mkhuhlane kodwa bakwethu bathulisile kwangana kunanto khona
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethese ngokusemthethweni umongameli wakwele Venezuela umnumzana Nicolas Maduro icala lokuthengisa izidakamizwa lokuphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Igqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General umnumzana William Barr uthi olulwazi olungakhokhelela ekubotshweni kukaMaduro kanye lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe uzaphiwa izigidi ezilitshumi lanhlanu zamadola emelika i-$15 million. Inani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus kwele South Africa selifike kumakhulu ayisishiyagalolunye 900. Imbiko leyiphume izolo lapho leli lizwe eliqale khona uhlelo lokuthi wonke umuntu ohlala kulo kumele azivalele endlini okwamaviki amathathu emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela udaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Elemelika yilo eselikhokhela emhlabeni wonke jikelele ngenani labantu asebebanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Aba lomkhuhlane lo kuleli sebefike kunkulungwane ezingamachumi aphezu kwayisishiyagalombili 82,000. Asebefile bona bayinkulungwane elamakhulu phose amabili 1,177. Uhulumende uthi abantu abedlula izigidi ezintathu 3.3 million bacele uncedo lwemali kuye ngeviki edluleyo ngemva kokulahlekelwa imisebenzi ngenxa yalomkhuhlane. Imbiko le iza ngesikhathi umongameli Donald Trump esithi ulakho ukuvula imingcele yelizwe njalo lozulu abuyele emisebenzini ngoba umnotho welizwe ususifa. Le yinto esolwa kakhulu ngabanengi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Thabang Nare. Yena okhuthaze ozulu ngitsho lowezimbabwe ukuthi azivikele.
Njengakhona ukho kutshiwo ngamadokotela kuqakathekile ukuthi abantu begeze izandla lasezindaweni zakithi. Siyakwazi kwezindawo amanzi vele kaatholakali kunzima, but nxa lapho kade tholakala abantu kabageze izandla bethatha isepa sibili begeze antsho kuthiwa yi-20 seconds. Abanye kuthiwa ungaze uthatha ingoma yakho ethandayo mbeni yingoma yechechi ubulokhu uyihlabele uyihlabela ngapho ugeze izandla ukuthi ubonile sibili ukuthi ugeze izandla zakho kuhle. Njalo ungasondeleli kakhulu kwabanye, umuntu ongabe ekhwehlela, umuntu ongabe sechisa-chisa okwe-corona. Isikhathi kuyamele abantu sikhangelele ukuthi kuyolakithi lathi abakhokheli bethole indlela yokuthi abantu besizwe. So wonke umuntu ule ntshukuntshu yokuthi kutholakale indlela yokuthi i-corona leyi imiswe ngenxa yokuthi ayikhethi mbala, ayikhethi ukuthi wena unothile mbena unothanga, ufundile mbena ufundanga, lawo ingakuthaya nje. So ukuzivikela kuhle ukuthi uqale ucatshe kube sokusedlula lokho.
Umnumzana Thabang Nare isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Chava utsamaya lilundi va vinaka munati vari kimatla Bahaeso ari kupaneng ari rataneng re kupe modimo hobane matsatsi ana ke matsatsi a botata. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Seliphendukile njalo idola leMelika. Uhulumende uthi uZulu usevunyelwa njalo ukuthenga ngalimali kanye leya kwamanye amazwe. Ibandla leMDC lilandula imbiko yokuthi lisebenzisa umkhuhlane we-coronavirus njengendlela yokudinga usekelo kuZulu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impelaviki isiqalisile. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.